Abamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abebandla leZANU-PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufike isikhathi ukuthi sisiqale sile umnyaka omutsha okutshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile, but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuye ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzise election ziphelile kuyaba le mali hozimali zonke ebhenki. Bathi imali zabuya kuzatshintsha umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama-2% le. Yisikhatha zabantu bese wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza e-streetini.
Osakhulayo olilunga le-MDC, uMnumzana Decent Bajila, uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalumnyaka yikuthi umbuso akulunganga ukuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakenye.
Uthi isifundo esiqakathekileyo esihlangane laso kulento yikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani, akulunganga ukuthatha ngendlela yesisotsheni, indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla leZANU-PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, uNkosikazi Melinda Mbambo, olilunga leZANU-PF, uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli uMgabe.
Kuthi tisisoku free ngoba kathi sizimota sezihamba free, akusara roadblock ukuthi uzakuthi umiso lapha ku-roadblock, uthi lapha umiso ku-roadblock, uthi lapha umiso ku-roadblock, kodwa lento yakhona emiselwa kayikhanya.
Abantu baqhubeka bebotsha besetheswa amacala okusola umongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMgabe. Kodwa uMnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla leZANU-PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo.
Imajor achievement engijabulisayo ipeace. He is always preaching ipeace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula mntu omnqabelayo. So there's a freedom of speech and frankly freedom of everything. Okwesibili, la umthetho ngokwawo uyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges economy iwangana asasichayelela, kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we are moving to the right direction, because kukhanya ngani izinto zilokhu eziguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli uMnumzana Mgabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.